ye abantu bawuzwile umbike bazwile izithembiso uzethembise kakhulu bekumele gadezani bekhalele kuze ku-2019 eqalisa babone ukuthi izo ziyahamba kuhle kungabe kuhamba kuhle ye kurhulumente yezwa kuthiwa imali ke ekuthathwa i-government i-revenue isisibaningi okwedlula ade bekucabangela mbebekubhajethi kodwa ngaphandle kokuthi kulungiswe into zelezo zikhona ezihluphayo ukuswelakala kwemali into yamabhondi into yokuswelakala kwezinto ezitolo kuzamele acheche enze masinya sibili aphakamise inyawo upresident kwenzela ukuthi ngo-2019 abantu bakubone lokhu akuthembisayo
ye manje nxa ukhangele wena ubona ungani uzazifeza na lezi zifiso alazo ngomnyaka ozayo okokuthi ubona ungani kuzagcina sekunjani
ye kunzima ukuthi umthethi ye kumbe hhayi kodwa ngosokwenzakele abantu zani sebelahlekelwa lithemba kodwa njalo nxa ukhangela ezinye izinto ezisetshenziswayo ukukhangela ukuthi i-economy isebenza njani iyangathi kukhona okunye abangakuqamba kona bethi ayikhangelani mbonile lamuhla sebesenelisa ukuqhatha amatisha sebesenelisa ukuthi baqhathe abantu abatsha kuhulumende okutho ukuthi into ziyanikilika phezulu khona ngale kodwa kumele phela kukhanye kuvuleka imisebenzi kuvuleka amathuba kuzulu wonke kunzima ukuthi isithemba singaboni impawu kumbe izitshengiselo zokuthi kuzahamba
kanti vele ukukhanya kumgwenxa uhulumende lowo kuyini aze ayehluleke lokuthenga nje amafutha okuphathisa abantu ayizimoto
ye bathi bona ukuswelakala kwe-foreign currency kodwa ungakunanzelela mina ngokubona kwami bona yikuthi bazama ukwenza into eziningi ngesikhathi sinye njenga umgaba esesekhona ungakunanzelela amafutha ade siba khona futhi bayokunanzelela ukuthi imali yayikhona elizweni ngaleso sikhathi ivele isenela lokhu ingeneli lokhu laba asebekhona balengqondo yokuthi hhayi singasebenzi ukuthi sithathe imali sengenamafutha sihambe kuphela ngezimoto hhayi